Yatrasi ukucabanga nanzelele ukuthi ukhipha embusweni kuka Robert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono ethiyene emapoliseni ngoba vele amapolisa omthetho bayawazi umthetho lo wasetshenziswa ngamakula ama primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPPT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSylvia Kasukwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ethiyeneyo emapholiseni labanye nje ade bezama ukuzitha abantu abasekela iZANU-PF sesenzakalo lesi vele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela jele njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingazange ngiphiwe khona ngiye ku-head office incwadi zonke engizihambisa ku-local police lapha eRua lapha kumbe emabhuku ngithiwa ngizibhale ngizihambisa e-head office eHarare ngakho nxanye siyawuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithi yena ithi yona hhayi lina ama-commissioner athi angapha ngaphansi engazela vimbeli imihlangano hhayi ningibona ngathi lapho akulanto enjalo sokuthengisa ukuthi kule minkenke esiphuma phakathi kombuso lo owezanu PF
ye kodwa sikhangela wona umbuso wezanu PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla lezanu PF lilosekelo olunengi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni singabona kusenzakalani lapho
abantu bayalamba sithandekile mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayebimelela ukudla kuphela ye ngiyangihambele umngane wami ukuthi angaledi cross ukwanza kwabantu akulamthini kodwa ye uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa sifanethi bakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda inzanu PF ibandla kuthi ayithanda ngoba phela abasuke babekwazi ukuthi ungubani libe ungazi uwatsheli ungazi ukathi mina ama-researching rangers ama-title bs bacala bangibuze ukuthi kanti wena ungu-MDC ngwe-PPC ngwezanu PF ngithi hhayi mina ngitshaya-intellectual research kuphela abantu vele balokwethuka okuthile kodwa singakhohlwa sithandekile ukuthi ye izanu PF labasekeli bayo labakhona asezihlale khona kodwa abasezi babebaningi abantu abaphika izanu PF nxa bekuzwa umbuzi i-Afrobarometer
singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze izanu PF ekubambeni intambo lezi ezezekhi ezezinduna ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube loku ukweyama kokhetho kwezanu PF kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye ngakhetha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo ezitolo kudlwangudlwangu i-corruption konke lokho ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akuselathuba esithandekele esokuthi izanu bele two-thirds majority lokhu asezekwenzakali sekwedlula lokho njuba sesikwazi ukuthi le kasukule lasenjenele esikuyenza isendakalo lesana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuza kuba leyi ndlela hhayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabhek hayi
ukhulume ngomnumzana Kasukwere ubona ingani ukuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyi sengenelele esiphaleni la isilamagundwane uMugabe exotshwa kuhulumente abantu abakamugabe kabaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla zikaithi ngo-2013 ngo-2018 sithandekile akula muntu wayencintisa esithina uncintisa emelele izanu PF kamugabe kumbe i-G40 ngoba ezithi independent wabethi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwizanu PF mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jaha lo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanu PF lokho kwenzeka khesi kube ngathi kulokugxegagxega lokwethuka ku-campaign team yezanu PF ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le strategy yokudila lesaphikasekuyeni kodwa bengathuka njengobalokhu abakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi besenze ukuthi amavoti akakhasukhwere abe malutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahwa khona laye ukhanya laye eza chaya impembe kakhulu.